Abakhulumele Studio 7 ehla langezansi yamandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhashana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzi sakomvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umombo lugatsha lukahulumende olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare abaningi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amasewu, hayi okwesukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesaba lokuya khona khonapho ngile mbulu ekwane ukuthi nabazukulu bama bangu-9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu qalise ukusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphele lonyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngiphansi kwenye inkomo ikhanya iqamukile emlenzeni iqanyulwe nje kuphela yikuthi ibingene emagodini zamudinga okubutyani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esuze kumvundlana.
Abeshani sezizingeneyo nje nxa bengangena sibili bafikele esigabeni sonesi sakithi sonesi esika-ward 13 sonesi eMawane, hhayi imboni kazani, hhayi lapha kungaba nenyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hhayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogo ngokugcina ukuthi ngizakhangela ngathi kangikwazi ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika ekuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe yisakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimompofu.
Ukhansila ngwezane sokhansila ngwezane into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu esikhathini esiningi vele amanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayathiwa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona sebedlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosiko kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into ntungameli ka-2020 into evele eyaqala kudala ngeminyaka yami eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingu Ntungameli Nkomo.